Valerius Banda, uPhilip Yves, uvele lisotshe elidala elaxwayisa kuzapho kudala ngucommander from kudala abahamba bathena eZambia abaza kutsho ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibe sesisithi ukuthi mhlawumbe ngoba yonke impi le matrix zangkhona mbe singathi lokhu kubunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela bona abafuna kusebenze ngayo kwezomvikela lizwe engxenye babona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-1 year ngizongazantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omusha wokuthi abantu baretirnini mhlawumbe engxenye bengakadi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle yokuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngakusefikile yini 70 ngakade engingafiki mhlawumbe soku-extend kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka ngakade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazwe bengingase sikhangela ngendaba leyane yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kuthiweka ngehle mzwe mhlawukhane evalelisa nje sithi hhayi yena sesiyakuba ngumlimi kutho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwaso ukuthi hhayi ungcono-ke wehle phansi ngoba esikunanzelayo ukuthi iminyaka yakhe i-retirement ngase sikhangela umuca lo omutsha ofakiweyo hhayi kayikafiki lanxa kathi bemfuna bengaba lakho ukuthi bamengezele iminyaka kodwa kutho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake lo zasiqhubekelisa udaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, awuza kakhulu Dube. Ngena khonapho babagawule uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio ngumuntu olembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuwathi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kumamishini okuvikela amanye amazwe ngaphandle ubesiyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayesiba nguye uyayefika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kobo-America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuze kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizigqaja ngokuthi yi-product ye-zebra leyana Gibbs okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo yiyo amadoda sibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho sesimene esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiya umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Ye, nxa sesibuya ke kubaba uMtamba
uma appointa nguye uma disappointa eyabelezi izizathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi ungeke ukuthi qhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze eyi-retire kwesinye isikhathi imisebenzi enjengalana kumele nxa usubone engxe kufanele kube lo munye ongane ngenza ngcono kulayinalwana nxa engani kuthi uyamfaka kasibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi, siyakuqhubekile khonoko. Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulumayo lapha sithi hayi lapha phela umongameli eselungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe kuyefaka abantu abathandayo kuphela akunjalo Dube.
Khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona i-chessboard yakho i-chessboard lama-pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama-pieces akho afake kuhle kwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabe udlala. So ngokunjalo-ke singeke sikubalekele khonoko sinxa sibuyela emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerio ukuthi uzangena kupolitboro nxangaphambanisi abantu bangantu abavungami ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi useselalokulalokula wasekhitshwa. So ungananzelela ufika phuma ngo-2025 ngolwezi so kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress liyana ka-2027 i-elective congress la iyabe isisondeli ngamafitshane uyabe lokhu engingakukhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kungona hayi ku-congress le-elective congress sesimkhetha ubaba uValerio Banda njengoba seritayile uyabe retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethi bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo 2024 nje wathi umela phume 2024 so kungenzeka ukuthi kuthi hayi lona sesimkhodlile iminyaka isimbili simthatha abantu bemgodlo bhanxa ephume ngesikhathi sokuseduzana ukuthi iCongress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi lakuthesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili ababhethiwe ngabantu abake baba kubuthu umongameli lawo kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena kucabinet ngumuntu owayevele empini singakhanya lezo vice president laye ngumuntu ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o-vice president wobabili omunye ngukenel omunye ngugeneral so ngabantu kade esempini so nxa kuyukuthi i-matrix yakhona itsho ukuthi kulomunye okuzamele achiyelwe kumbe kuzamela angene ku-top leadership engumuntu ovela empini u-commander in chief defence forces u-commander defence forces ngumuntu oyabe emkhulu ku-army so nxa kuyukuthi i-strategy ukuthi usibanda la asondele kubuseni hhayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi ngase phuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni
laphanaaaonaoaauli
abantu kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uVilario phela umuntu even umnankaka uthe siwa ngupresident umthole evele ekhokhela i-ZNA kulotshiwe ngaphezu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senisane sokuba nguye ukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.